Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kunhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Mnangagwa utshele abamasonto ukuthi uhulumende wakhe ophakathi wokulwisana lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa ubotshiwe okwesibili wavalelwa ejele lechikurupi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane ogcina abantwabakhe. Umubayiwa uvalelwe ngemva kokumiswa enkantolo namuhla phezu kwaleli cala. Umantshi wale ukumvumela ukuhlawula imali yesibambiso esithi kumele avalelwe ngoba ekhanya engumuntu olodlakela. Umamangala kulolu daba ngunkosazana Delight Munyoro yena othi uMubayiwa umtshaye ngeviki edluleyo eze elande abantwabakhe esikolo seHellenic eBorodale. Igqwetha likaMubayiwa unkosikazi Beatrice Mtetwa ulilandule leli cala kodwa lokhu akusizanga ngalutho. UMubayiwa uke wabotshwa njalo ngenyanga edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo kanye lelokuzama ukubulala umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ababili laba sebesehlukana. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo njalo wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokukhulekela ilizwe obizwe ngabamasonto laba enkundleni yeNational Sports eHarare, uMnangagwa wengeze wathi abamasonto kanye lozulu jikelele kumele beqhubeke bekhulekela impumelelo kanye lokuthula. Nanka amazwi akhe.
We continuously depend on the church for spiritual guidance, shaping and molding of individual and societal moral values. Meanwhile, my government will strengthen and reinforce mechanisms and institutions in the fight against all forms of corruption.
Uhulumende wami uzaqinisa indlela zokulwisana lemikhakha yonke enkohlakalo lokuqeda udlakela elizweni. Kumele sikhulekele ukulondolozwa nguNkulunkulu. Ukuphumelela komnotho wethu lokuthula okunaphakade. Njengelizwe singahlangana lobunzima kodwa kumele sihlale sikwazi ukuthi uNkulunkulu ujonge ukusiphumelelisa, hathi ukusilimaza. Ngatsho ukuthi u-2020 ngumnyaka wokuvuselela umnotho wethu lokuthengiselana lamanye amazwe. Ngicela inkokheli yamasonto wonke ikhuthaze abazalwane ukuthi basebenze kanzima. UNkulunkulu abelani lonke. UNkulunkulu makabusise eZimbabwe.
God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma embuthanweni oqoqwe ngabamasonto achiyeneyo okukhulekela ilizwe namuhla. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubenganxuswanga. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Uzulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitsheka besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kunokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha adengisa ukuthi kunokuzimisele ukuthi nikulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyiswe yangena phambi kwezinye zonke izindaba aphili yakhe kulezinye izindaba ezineminyaka ethize zingafika kulesi swango. Kutshengisa ukuthi inkohlakalo lokwenza umathanda kuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubola ukhona ngolokuthi nxa kukhulume uMnumzana uMnangagwa baluthwala abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukholwa okukhulumayo ngoba seziningi izinto eziphuma emlenyeni wakhe eziphonguba izeneze kumbe ezingabangali ezisuke zehlule ukuba liciniso. Ngakho akasuyena nxa kuyik inhliziyo yakhe inhle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki xa sikhanyela ngezenzo zakhe siye muva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi baningi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Kudube esinalo ukuthi kunalokho okuthiwa ngesikhiwa i-catch and release ngumuntu ufana nomuntu ohambe esiyabanda umhlanzi emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesithi hheyi uyazi namhlambele esitshebe esiningi ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho uzulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana lwe-anti-corruption commission leZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena uMnumzana uMnangagwa.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi weMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBataya Moyo uthi inani labantu asebehlolwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhuphuke lafika kumakhulu amabili lamatshumi amabili. Abantu laba bake bethekelela amazwe ahlaselwe ligciwane leli agoqela ele-China lapho osokufe khona abantu abedlula amakhulu amabili. Sixhume isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi uZulu usedlela evalweni.
Njengezakhamuzi kuyethusa ngoba ungakhangela bekhangele iMozambiki imisile ukuthi izizalwane zeMozambiki zihambe eChina kumbeni izizalwane zeChina zingene kwele Mozambiki. But thina kwelakithi ilizwe elidubekayo elingala capacity yokuthini kungenzakala anything, akwala anything eseyenziwe ngohulumende yokumisa abantu ukuthini be eChina kumbeni bengene kwelakithi. So uyazibuza wethu ukuthini uma kungabuya abantu abanawo lo mkhuhlane, our health system is just the worst kuregion naleyo, sizakubamba njani? But ngenxa yokuthi sililizwe elinabantu abasebukhokhelini ababekhangele kakhulu inzuzo kubo not elizweni, nokuthi kwankona uma ungaqhamuka umkhuhlane bangenzayo ko bakhangeleni inzuzo, akulanto uhulumende aseyenzile to prevent i-movement yabantu so as to stop that. Kuyadanisa kakhulu.
Ikhona yini imbiko ethulwa nguhulumende kungaba kumathelevishini lakumaradio ejonge ukulimukisa uZulu ngalomkhuhlane?
Balimukisa ngoba mbone umphathi ntambo we-information ekhuluma ngakho esithi hhayi abantu bengethuki, okuyinhlala yenza ukuthi bathi bengethuki but bengafaki i-preventive measure.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo yisakhamuzi sakobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ibambisane leAfrika Zimbabwe ziqale izolo ukuthuthela ukudla edolobheni leGwanda okuzadluliselwa emaphandleni lapho inengi elikhala khona ngendlala. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
Ukudla lokho kugoqela amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa kuza kwabelwa njalo abaswela emadolobheni asezansi emandebeleni. Ukansila kawa 13 entepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi sezikulindele ngamehlo abomvu lokhu kudla.
Kutsho ukuthi nje babhizi kade seGwanda ntengi lapho izolo ngabona azithutha zigcwalisa sibili igutshete lelako siyaphambi. Kutsho ukuthi ngenye indlela hayi izakhamizi sezilindele khona ukuthi kuzodilivelwa.
Inenga lilimanga nakene lalonyaka ngenxa yokusilela kwezulu. Kanti abalimi lelo nyaka sebelahlekelwe lithemba lesivuno esihle ngoba izilimo zabo sezithile. Isakhamuzi semagedleni eGwanda North, unkosikazi Julian Ndlovu, uthi bayaludinga uncedo lokudla ngokuphangisa.
Sesibona ngani hayi kuyavuka kuyavuka, kumele siza kudla, kumele soze sidle, vela sikwazi. Ivele inkanga la indlala. Besicela ukuthi uhulumende asincedise ngokudla. Wona lumnyaka singawuthutsha abantu abami, hayi sibongeni inkosi.
Usobhuku entalala umnumzana Trust Sebata, uthi ukudla bakuthola phansi kohlelo lukahulumende akweneli. Ngakho uthi kubalulekile ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise.
I-social welfare iyo encedisayo, iyo ezamayo sibili ukuthi abantu bazuze ukudla. But iningi abanye abaholi, so kukhanya indlala enkulu kakhulu lapho.
I-WFP ithi abantu bakulela bedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abasemaphandleni lasemadolobheni badinga ukusizwa ngokudla lonyaka. UZulu emandebeleni uthi urhulumente kumele akhe amadamu amakhulu njalo alondoloze lawa khona ukuze izakhamizi zilime ngokuthelezela zithole ukudla ngesikhathi sendlala. Ukhansila kawathi 17 efumugu umnumzana Ephraim John Nathi uvumelana lalo mbono. Kodwa uthi okuhluphayo ukuthi urhulumente kalamali.
Kuqakathekile sikuthi sibe leli dama elikhulu elibamba amanzi, kodwa ukhangela umumo welizwe tenet be told ukuthi kumele kwenzakalayo. Yabona vele kunzima ugebha idamu, but nxa singabe sithole izimali zikhona kukhangelwe kakhulu ukuvuselwa kwamadamu, ngoba kukhanya ngazathi kakhulu kakhulu udubethu semadamu lapha izifrezithi ziyaswela amanzi. Abantu sikhathi singebenatha ndawonye izifuyo labantu kanye lezigadini zabo ezekudla kwabantu ababo.
Wesikomitsho Gwanda unkosikazi Gilibone Ndou yena ududubo lwamanzi bazaluphatha njengodaba lomqoka bengathola imali eyabelwa izabelo zelizwe ngurhulumente phansi kohlelo lwe-devolution fund.
Sikhangela ukuthi eziGwanda district sile problem yamanzi, especially eGwanda North ikho lapho kungela amanzi kakhulu, kodwa kwezinye indawo nje loba ekhona, but sile scarcity yamanzi. Sikhangela ukuthi imali enjalo ye-devolution nxa ukuthi sizafika esabelweni sakithi eGwanda, i-priority yethu izaba sekuthini siyenze ukuthi isabelo sethu sithole amanzi awezifuyo lokuthi siyenze i-livestock development.
Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elithuli manyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South njalo livuselele indawo zokulima ngokuthelezela kusamilo kwamanje. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Siyabonga Alberta. Siye kwele South Africa lapho izizalwane zeZimbabwe ezihlala elokitshini le-Oliven Abosh kwele South Africa ezithi sezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabokuza. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Esinye sezalwane zeZimbabwe umnumzana Nkululeko Mate uthi baqale ukuhlaselwa ngolwesithathu lapho avuswe khona umsindo wabantu sebecwele egumeni lakhe bebhaqabula yiloba ngubani obecatshangelwa ukuthi kayisiso sizalwane sakwele South Africa.
Retire hayi kancane kwagcina sokudutshulwana lapho sekunabantu sebedubula lapho.
Izizalwane zakwele South Africa zihlasele abokuza kuleli lokishi ngemva kokuba isinye isizalwane seMalawi sikhandele omunye umfundi incwadi yokuzalwa yamanga. Izakhamizi ziye zamangala emapholiseni kodwa amapholisa abuye amkhulula umsolwa. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi zizame ukutshisa inkamba yamapholisa. Amapholisa agcine echitha abantu laba ngokudubula ngenhlamvu ezingabulaliyo kodwa ezizwisa ubuhlungu. Kulimale ipholisa elilodwa kulesi sehlakalo. Izakhamizi zithe ngokwehlulwa ngamapholisa zaqala ukungena ngendlu ngendlu zikuduza lokuhlasela abakwamanye amazwe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala e-Olivan Hotbosch esikhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sithole uthi loba nje isimo sisahlalisekile abazi iyozala nkomoni.
Sokushubile la bathi basafuna abantu ngaphandle ngoba bale crime.
Ukuhlaselwa kwabokuza kwele South Africa lonyaka uqale kumaviki asanda kwedlula kulandela ukubulawa kwepholisa eDiepsloot ngabasolwa ababikwa bedabuka eZimbabwe. Leli lihlazo eselifake abokuza enkingeni enkulu ngitsho labamsulwa kutsho umnumzana Eden Gideon Gama.
Thina singaba kamzilikazi siyayigxeka kakhulu leyo nto yokuthi kubulawa abantu kuzogangwa lapha. Thina sibalekile sifuna kuzocasha lapha sizovikela impilo zethu ezibulawayo lekhaya.
Isikhulume samapholisa uBrigadier Vishnu Naidu uthe sebeqhube umhlangano lezakhamizi ze-Olivan Hotbosch bezikhuthaza ukuthi zibike bonke ubugange emapholiseni hathi ukufaka umthetho ezandleni zazo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Itale lesenethi khonapha eMelika izolo livote lisala ukuthi kuvizwe abafakazi ekuthonisweni kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Amalunga ebandla lamademokrats kuleli tale ayiwo achutshisa leli cala njalo athi kumele kube labafakazi. Athole amavoti angu-49 kuphela kwathi abebandla likaTrump abamvikelayo bathola amavoti angamachumi amabili lanye. Ngezinye indlela lokhu sokuyikuphela kwamacala kaTrump abalisa elokudinga ukungenela kwele Ukraine kumbusazo weMelika kanye lelokuzama ukuvimba isandla seSenate ebesiphenya lolu daba. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into ekade ilindelekile vele ukuthi izakwenzeka ukuthi abafuna iqiniso. Umuntu ongafuna ufakazi kafuna iqiniso, ofuna ufakazi ufuna iqiniso. Okwesibili, ivele yona i-Republican Party siyaba sesikhwameni sika-President uTrump. Ikuye wayitshintsha lokho wangena ngo-2016. Abantu labana abaku-Senate labaku-House ngabantu abasebedependa kuye, asebephila ngaphansi kwakhe, asebesizwa ngaye, asebesesaba ukuthi nxa engahambisani labo ngeke baphumelele okhethwe. Ngakho yinto engamangalisiyo, kodwa-ke kutsho ukuthi iqiniso lizabe lifile ekade lidingeka, elizabe liphuma kuvele ukuthi ziningi izinto ezonakaleyo. Kanti-ke bangabe sebeguqule izinto eziningi, ngoba for the first time into eyenzakaleyo ukuthi kakusoze kube labofakazi abafakaza ekuthuthisweni kwecala. Osekusitsho ukuthi kusiya phambili kuzaba nzima noma nguphi upresident ozangena ukuthi angene ngaphansi komthetho uzabe sesenza intandiso.
Leli tale likhangelelwe ukuvota njalo okokugcina ngeviki ezayo lapho elikhangelelwe khona ukumgeza njengoba sebevele basho ukuthi kabafuni kube lobufakazi bama-Republicans. Singabona yini mhlawumbe kusiba lamasalamusi abanye babo becine beguqula umqondo bebambana lama-Democrats bevotela ukumfumana elecala?
Angeke kwenzeke lokho ngendlela okungakhona, vele kasoze bamethe sicala. Bangabantu njengoba nisilo abalibalekela iqiniso kusuka ngosuku lokuqala, kanti bangabantu futhi asebangena ngaphansi kwakhe osekusenza ukuthi kakusavuma ukuthi babe lo mcabango wabo ozimeleyo. Into kuphela esiyingozi ukuthi kusuka namhlanje kusiya phambili upresident weMelika uyabe selamandla amakhulu kakhulu osokumlinganisa lenkosi yona liyana abayilwisayo ngo-1776 bethola uzibuso emhlaba 4 July.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe. Kusenjalo idale le-Supreme Court khonapha eMelika izolo livumele uhulumende ka-Trump ukuthi avimbe isizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela ele-Nigeria ezilokholo lwesi-Muslim ukuza eMelika. Singene kwezabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo Councilor Fanny Chirwa oka Ward 9 eLwendulu eWange, okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana labantwana bahlezi njani endaweni lapho abagcinwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
So far akulama-sanitary tests engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary tests bazange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala la, ekhala ngamaphampa zakhe awe-preparation angenwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamaphepha.
Bengabe bebaningi abantwana abalokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5. And then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because uju any time. So laye njengo muntu wayekhangela ukuthi ngiju wayesestokile into zakhe.
O lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, kuma umuntfule.
Kuyini elikwenzayo ngalabo abalokhu bedinga ama sanitary pads? Bayenelisa yini ukwafinyelela?
Lokho sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola eminye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama rooms lapho abahlala khona kulama guests. So kulabanye labana abalama stoves awo alokhu esasebenza. So bayakwanisa ukupheka kuma rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ile-stove yayo. Nxa kuyukuthi i-stove lesana sesafa beyond repair, like for now, even uku-repair, we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulo ubuya lokudla kwakhe.
Ehe, lo uziphekela yedwa. Umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi, hayi, lana ngeke ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla. Hayi, kufikile bayakwanisa ukujova sibili elinye iviki. Sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo. Hayi, ku-department yona leyo, hayi, kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga, kodwa ezinye nje izembatho zabo, because angiyakwazi kungana, eziyigqoko ziba lamamosi. So kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyilezi ke zadonethwa, bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu banye. It's just ukuthi ngamawadi achiyeneyo, but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house, labeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi eseMpumalanga, and then kulabanye futhi kwenye iwadi area ye-railways, iwadi 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezithiyeneyo. Laba abaseMpumalanga bakhona eMpumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini akulankini.
Leyo bekuyingxoxo noCouncillor Fanny Chirwa okaWard 9 eLwendulu eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elinga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okungakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hawu ngiyabonga baba uGande ngibonge njalo futhi labalaleli abalaleleyo.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani sizwa kuthiwa inkosi ibise South Africa awusitshele ngohambo lwayo.
Inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo mhlaka 25 kuyona linyanga esiyiqeda namhlanje ubese South Africa enxushwe yinkosi uMampuru owesithathu. Lapho kade kulesikhumbuzo khona sikaMampuru inkosi Mampuru wesibili owabulawa ngabelungu bembulalela ukuthi khona uyala ukuthi alandele izinqumo zabo uyala ukuthi khona abagobele. So kade kuhlangene amakhosi amaningi kakhulu laphayana bekhumbula inkosi Mampuru wesibili inkosi yabaphethe.
Ubenxusiwe yini?
Ubelwanxuswa ngoJanuwari. Last year bakathethi futhi basebemthumela futhi invitation ukuthi khona ahambe abuye eSouth Africa azokhuluma ngoba kumnyaka ophelileyo futhi bekhona ngale ukhulumile futhi khona ngale.
Ebukhosini nguye yedwa ovela eZimbabwe obenxusiwe kumbe bakhona yini abanye abakokhumala?
Hayi kuvele kunxuswa inkosi kuphela baba. Abanye labantu vela siyomakhosi baba kunxuswa inkosi kuphela akekho omunye umuntu onxusiweyo. Emcimbini lo ngoba bona kade benxusa amakhosi hatha abantu nje kuphela. So banxuse yena kuphela njengenkosi eyaziwayo esuka lapha kweZimbabwe.
Manje emcimbini wonalo ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenziweyo okungaziwa ngabalaleli?
Kube kukhunjulwa inkosi Mampuru wesibili yiso isiqokoqeba ebesikhona kule isikhumbuzo leso. Amakhosi wonke abelapha ezokhuluma labamele amakhosi bezokhuluma behaya uMampuru lo. Lama government officials abekhona isikhulumeli sikagovernment ekade sikhona kakhulu uDr. Nkosazana Zuma anti amazi uminista lo wekhokha lo osehofisini kapresident Cyril Ramaphosa nguye okade ekhokhele icula likahulumende. So kube kuvele kuzokhunjulwa baba imisebenzi yamakhosi ayizole lapha umuntu bekhuluma ngaleyo nto.
Hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli.
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli umthwakazi wonke edibelele ukuthi khona hayi kwenzakale isimanga kakhulu inkosi yethu ihambile yahlangana lamanye amakhosi yikho into esihlele siyiyona leyo ukuthi khona njengesizwe sakithi sisekele inkosi ngoba amakhosi amanye asesazi ukuthi lapha kule nkosi njalo inkosi abayaziyo ngumzilikazi wesibili yikho kenxusile kuwonalo umcimbi omkhulu obukhona eLimpopo enkosini yamaBhezi uMampuru. Ngiyabonga abalaleli.
Hayi lathi sibongile ube le mpela vikendle.
Hayi siyabonga ezandle.
Loke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli senkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Likhumbule kusasa kulohlelo lwamasiko, kulohlelo lwabasakhulayo kanye lohlelo lokholo. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uvalelwe ejele leChikurubi namuhla esetheswa icala lokutshaya umlizane wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abamasonto namuhla ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kokulwisana lenkohlakalo kanye lokuhlenga umnotho. kodwa iMDC ithi udlala ngesikhathi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo lilale.